waku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 21 Nhlolanja 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhlanje bekulikhefu elakhethwa ukunanza imisebenzi yabatsha elizweni ele Robert Gabriel Mugabe National Youth Day liqondana lokunanza ilanga lokuzalwa lowayengumongameli uMnumzana Mugabe. Lanxa uhulumende esithi izinqumo ezithethwe libhanga lesizwe LARBZ izolo zizaphathisa imizamo yokuvuselela umnotho, ezinye ingcwethi zithi lezi izifiso nje zikathemba lo amkela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebize omunye njalo umhlangano lamabandla ezombusazwe aphikisayo okukhulumisana ngemizamo yokudinga amacebo wokuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebize omunye njalo umhlangano labamabandla ezombusazwe aphikisayo ancintisa kukhetho lokudinga umongameli, bekhulumisana ngemizamo yokudinga amacebo wokuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Lumhlangano ngowesibili kubizwa uMnangagwa esigodlweni sakhe eState House. Umsekeli womkhokheli we-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Obed Gudu, utshele iStudio 7 ukuthi bemukele incwadi yokubanxusa kulumhlangano, ngakho-ke bazabe bemelwe emhlanganweni lo. Kodwa unobhala jikelele webandla elikhulu eliphikisayo le-MDC ekhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa, uMnumzana Douglas Monzora, uthi bona njengebandla abayitholanga leyo ncwadi yokubanxusa, esithi kodwa lanxa ngabe benxusiwe bebengasoze baye njengalokho abakwenzayo emhlanganweni wakuqala. Leli bandla likhala ngokuthi limihlangano akumelanga yenzelwe esigodlweni sikamongameli seState House njalo ikhokhelwa nguMnangagwa abangamamukeli ukuba wanqoba kukhetho lokudinga umongameli olwanyakenye. Lanxa uhulumende esithi izinqumo ezithethwe libhanga le-Reserve Bank izolo zizaphathisa emizameni yokuvuselela umnotho, ezinye ingcwethi zithi lezi izifiso nje zikathemba lowamukela. Usibalukhulu webhanga leli uMnumzana John Mangudya wazise ukuba ngokusemthethweni isisindo se-bond note sesiphansi nxa silinganiswa lesedola leMelika. Wazisa njalo ukuthi osamabhizimusi sokumele bahlele intengo yempahla zabo nge-RTGS dollar kuphela, hatshi nge-dollar leMelika. Kodwa ingcwethi kwezenotho uMnumzana Calvin Manduna, yena oqhuba izifundo zakhe ze-PhD khonapha kweleMelika, uthi kaboni lokhu kuphathisa ngalutho.
Kuzaba nzima Mnumzane. Into enkulu uMankunja has confirmed i-reality ekade waziwa umuntu wonke ukuthi akusela i-1:1 and i-RTGS sizaba i-de facto currency and izaba i-floater. Ngiyesaba ukuthi okuzayenzakalayo kathesi ikuthi kuqala kule inflation kuzaba le-devaluation engisabayo ezalandelayo nga i-floating rate siza aligner le-parallel rate. So sizabona ukuthi umnotho uzenzakala yini kodwa angilashuwa.
Abanye bathi wenze kuhle kakhulu ngokuvuma ukuthi ibhondi kalisalingani le-dollar elemelika njalo bathi wenze kuhle. Ekuthini intengo yezinto ezitolo lamabhizimusi kumele ibe iku-RTGS dollars. Awubone kuphathisa yini konoko?
Uyenze kuhle kodwa uphuzile. Abantu have been talking for months ukuthi evume ukuthi akula 1:1 ube seyala. So ukuthi simcongratulate ukuthi uyenze kahle, he is very late in doing so. That is part of the problem yakhe lo Mthuli Ncube. They are very reactionary. Bayaphuza ukuresponda. Number two, inkinga ezalandelayo is that we are now entering a vicious cycle ekuthi umuntu ongizaba sedinga i-US dollar ebaleki i-RTGS ngoba i-RTGS iyaluza i-value because of i-inflation esikhulumayo konke le devaluation. So i-economy izaqalisa ukudollarize kutsha. And leyakwazi ukuthi last time sidollarize siyaqhaza ukuthi attract ama-imports amaningi. Kuyaba le-dumping yama-imports as abantu come to mop up US dollar eZimbabwe. So we enter another vicious cycle of liquidity crisis yokuswelakala kwama-dollar and abantu bonke trying to move into US dollar and a trade deficit in dollar terms. So as sizabona ukuthi kuzahamba njani, but I feel the in trying to resolve one problem bavula umnyango wenye problem.
Uthi wena umnotho uzaqalisa njalo ukusebenzisa i-dollar lemelika, i-dollarization. Ngokwenza kale izolo ukhonoko ukuthi abamabhizimusi kabasavunyelwa ukuhlela intengo zabo nge-dollar lemelika. Ungathi yiyo yini i-de-dollarization ukwesulwa kwe-dollar lemelika kumbe kwenzeka kudala?
Bazazama, bengazama ukufaka ama-controls lawo, you start to see companies close. Already bathi 100 companies have closed ngesikhathi kaMnangagwa. Bengazama ukutshela ama-company ukuthi lingacharge nge-USD. Liyabona amanye besibevala. Already we are seeing ama-airlines, for example, foreign airlines, bayadimand i-US dollar. And ama-costs abo are not in bond or RTGS. Bayathenga i-fuel, lani, bayabhadala ama-US dollars. So you can't expect ama-business anjalo ukuthi ebe viable with only receiving i-local currency. So kuzaba nzima. I-monetary policy le yabanika umsebenzi omningi. There's still a lot of work that they need to do. That's why mina ngivumelana lo Piti ukuthi bekungcono they explore all options.
Hello ke ngumnumzana Richard Manduna ingcwethi kweze notho ubexoxa icingweni le studio 7 ekhona pha kwele Melika.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Lamhlanje bekulikhefu elakhethwa ukunanza imisebenzi yabatsha elizweni ele Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Leli langa liqondana lelanga lokunanza ukuzalwa kukamongameli wakuqala kusukela ilizwe lithola uzibuse umnumzana Robert Mugabe. Okunengi asikuzweni kuGibson Bebe weStudio 7 esethulela lolu daba eseHarare.
Loba nje ilanga leli kulikhephu lokunanza intsha yelizwe ele National Youth Day bekusobala ukuthi intsha lozulu wonke jikelele elizweni uqhubeke ngemsebenzi yakhe yansuku zonke endaweni ezijeneyo zedolobho leHarare ngaphandle kwezisebenzi zikahulumende labantwana besikolo abatshone emakhaya. Umgabe yena namhlanje ufikise iminyaka engamachumi ayishiya galolunye lanhlanu 95 kodwa lokhu wakhutshwa embusweni ngomnyaka 2017 ilanga leli uselithakazelela eyedwa lomdeni wakhe umnumza Richard Mawomva ingcwethi ecubungula ezombusazwe uthi leli langa seliqakatheke nje ukuthi linika uZulu weZimbabwe isikhathi sokuthi acabangisise ngempilo kaMgabe ukuzinikela akwenzayo kuletheni uzibuse kanye la kuphambanisayo embusweni wakhe.
Ilanga esikhumbula khona imisebenzi emihle eyenziwa ngumongameli waseZimbabwe ikakhulu lelanga eliqakathekileyo elisenza ukuthi njengabatsha sikhumbule abanye abafana nalaye abaletha inkululeko njalo kusenza sibe lokunakana ukuthi sivela ngapi njengabantu baseZimbabwe njalo siya ngapi.
Lokhu kugcizelele ngomunye njalo ohlaziya ngezombusazwe umnumza Jenifani Ntunkagwa othi impilo kaMgabe kumele ibe yisibonelo esihle kwabasakhulayo ikakhulu indlela aziphatha ngayo eyiyo emenze aphile kude kangaka. Umfuka Ntukagwa uphinde wathi loba nje uMgabe elamaphutha awenzayo kumele isizwe singakhohlwa okwayizolo okuhle okwenziwe nguMgabe.
Kumele sikhumbule ukuthi uMgabe wayinationalist. Masikhuluma abantu abanationalist ngabonkomo, ngabo-JZ, ngabondabaningi, ngabo-Tikereza. Bengaba le mbali ezingayithandiyo kodwa kumele siyigcine leyo mbali. Ngamafitshane okwayenzakala ngoNovember 18 kwakungakuzwisana kwamasotsha lama-nationalist. Kakhesi ilizwe selingamasotsha, konke sokuyisisotsha-sotsha, ngatsho njalo ngamafitshane.
Kodwa iningi lithi iphutha elikhulu uMgabe alenzayo yokudonsa isikhathi eside sembusweni kwabangeka ukubhidlika kwehlangothi zonke zempilo ekakhulu umnotho welizwe. Umnumzana Andile Nkomo isakamuse Harare uthi uMgabe wayevele edalelwe ukukhokhela abensundu ukuze bathole uzibuse kodwa wasesenza iphutha lokubusa kweminyaka eminingi wagcina esesiba lamaphutha amaningi. Umfuka Nkomo uthi amazi kaMgabe aseyisikhumbuzo sokuthi wayeboniswa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wayengamelanga akhokhele leli lizwe.
Ubaba uMgabe yindoda engazange ibekwazi ukuthi yonke into lesikhathi sayo. Ngokubona kwami mina kwakuyindoda eyivele idalelwe ukuthi ikhokhele abantu abasundu ukuthi bathole uzibuse okuyinto ayikwanisa ukuyenza ngesikhathi sakhe. Kodwa akazange abekwazi ukuthi sisiya phambili abantu abamsundu sebezibusa. Kwasokumele achiyele omunye ekwanisa ukuqhubekela phambili ngomsebenzi lo. Yilo iphutha nje engalinika uRobert Mgabe.
Kodwa abanye bathi uMgabe nguye imbangela yenhlupho zonke lezi ezibhekane lelizwe kwezonotho, kwezenhlalakahle kaZulu nakwezombusazwe ngoba nguye owadala ingxabano lenzondo elizweni kusukela ngesikhathi sombhuqazwe yoguguraundi, inhlelo ezinjengomuramba tswina kanye lodlame liko 2008. Umnumzana Nkosana Dube ngomunye wabatsha abangakholwa inhlonipho eyaphiwa ilanga lokuzalwa kukaMgabe ukuthi kube lilanga lokunanza imisebenzi yabatsha edintsha yanamuhla elamsebenzi ngenxa yomnotho owabhidlizwa nguMgabe.
Awumgabe asikhohiwe, uMgabe wabulalela izwe leli. Thina esisakhulayo vele ifeatured yahle yaphambaniseka vele silapha namhla ngenxa yakhe. For 37 years ebusa leli lizwe elibulala engelandaba lakho lokho. Yena ezidingela imali zakhe ebulala. Umnangagwa lo osekhona lo usenza sizwisise ukuthi wayeMgabe wayeyala ukuthiyela umnangagwa elizwe. Umnangagwa selibulele laye.
Usungumnyaka wesibili ilanga lika 21 Hlolanja laphiwa inhlonipho yokuthi kube likhefu lokunanza imisebenzi yabatsha kuqondana lelanga lokuzalwa likaMgabe. Kodwa ngemva kokususwa embusweni ilanga lika 21 Hlolanja alizange lithakazelele ngendlela elalithakazelelwa ngayo uMgabe sabusa lapho kwakusenziwa inkalakatha yedile ezinkundleni ezijeneyo zelizwe kunxuswe abasekeli bebandla leZANU-PF lapho ababehlangana kudliwe kunathwe kanye lokucula kuthakazelelwa impilo yakhe abaningi bemfisela impilo ende. Khathesi uMgabe uzolithakazelela lelo langa lomkakhe lomdeni wakhe emzini wakhe waseBorodeo eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Kusasa iCommission ebona ukuqondiswa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission iZEC ikhangelele ukuqala ukubhalisa abalesifiso sokuncintisa kukhetho lokudinga ukhansila ozamela uward 28 kukhansili yedolobho lakobulawayo iNomination Court ebulawayo Large City Hall. Lokhu kulandela ukubhubha kukakhansila Ncube obemele iward 26. Abakhangelelwe ukubhalisa kusasa leli dale lihlala ngabamabandla agoqela abomanyano we-MDC Alliance, iZaphu, ZANU, MRP labanye ukuze bancintise kukhetho luzaqhutshwa ngenyanga ezayo mhla ka-30. Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokubhekane labesifazane ngesikhathi usibali ukhulu webhanga leRBZ esanda kwethula umbiko othi sokuzasetshenziswa imali eRTGS dollar eZimbabwe. Ithumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yakwele Pakistan u-Imran Khan uselaye ibutho lake ukuthi lidubulele ukubulala wonke umuntu wakwele India ubonakala ehlasela lelo lizwe. Ngemva kweminyaka elithumi inkampani elungisa impahla kagetsi e-Samsung yethule umakhalekhukhwini wohlobo lwe-Galaxy izolo. Yethula omutsha ochombulukayo ube li-tablet iGalaxy Fold. Lanxa kule mizamo eminingi yokuxazulula inkinga leZimbabwe libhekane lazo, ibandla elikhulu eliphikisayo ele-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lilezikhalazo ezimbalwa ezigoqela ukuthi kube lomlamlankunzi ongayelamanga cele okhokhela lezinkulumo ongayisuye mongameli Emmerson Mnangagwa elithi nxa zingalungisiswanga abasoze baye. Kambe lezinkulumo zizaphuma lokuncwebekayo na kusasa? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda endawonye lomnumzana Believe Gawule owebandla le-ZANU PF onguye osungula lingxoxo.
Ye inkulumo lezi sikhangelele ukuthi zilethe okungcono ngoba umumo wethu lo ungalungiswa kuphela aluba sengathi sihlanganisa amakhanda ndawonye njengabantu beZimbabwe. Sivumelane, sivumela lapho okuphambanise khona, okuphambaniseke khona, silungisa sindawonye, sisiya phambili, siyadingana ukumangalisa ngesikhathi esinjengalesi. Sidingana ukwedlula angazi ukuthi ngathi nini. Njengalokhu kathe sikhangelele ukuthi sivuselele umnotho welizwe, sivuselele okunye, silungiselele okunye abanye abakusolayo okungenziwanga kuhle even phambi emuva. Ukuthi mhlawumbe ingxenye abanye bethi hayi ama-reforms amanye kazange bekhona lalapha lalapha into engizokhethwa. Lesikhulume ngakho sindawonye, silungisa sindawonye, sikhangelele kusasa.
Mnumzana Sibanda uthini wena ngalokho sokukhulunywa ngubabugawule lapha ukubana ye kuyadingakala ukuthi abantu behlale, kodwa siyabona ukubana kule ngxaki ezikhona esezibangela ukuthi ibandla lenu lingabi khona.
Uyabona Chris, ingxoxo lezi ezikhulunywa ngabugawule leZANU ziyafala lengxoxo zokuthi ufike emzini wakho ukhande enye indoda ilele lomkakho. Then indoda yena leyo bese sithi hayi ndoda buya sizohlala phansi emzini wami sixoxe ngokuthi singawulungisisa njani. Tina, I think njengebandla sibe very clear ukuthi khona umnangagwa laye uphakathina kwengxabano ezikhona ngaphakathina kwaleli lizwe. Ngenxa yalokho ke umnangagwa kakulandlela angaba nguye umgcinisikhalo obiza abanye ukuthi buyanini sizohlalani phansi bese sikhangelela ukuthi kulento engaphuma ngoba kula nto ephumayo endaweni enjengayona leyo. Okufuze njalo sikukhangele Chrisi ukuthi labo ababizwayo hayi kasiyali ukuthi amabizo abo ku-ballot paper ayekhona kodwa asikhangele phela ukuthi kanti vele bona basapotwa ngabantu abanganani. So ke ngenye indlela umnangagwa ubizeni nje ukuthi ehambe etshela abantu bakhe lokho akucabangelayo.
Mnumzana Gawule, nanto ke udaba uthini wena?
Ngiyamuzwa honorable Respanda ukuthi uletha umbono engingani nxa ngokhangela ngikhangele ngibona ngani lokho ebuyile emuva kakhulu endaweni yokhetho. Ngibona ngani uChris uSibanda uhonorable uthi yena nxa ephathe kubandla labo bakhulisa ukuthi bahloniphe i-rule of law esiyiyo esikhuluma ngayo sonke imhlaba wonke jikelele la kusisekelo sombuso. Sikhangelele ukuthi thina nxa sikhangela sikhuluma sitshe njalo sesidlulile kundima zonke lezazivalayo ngezinye indlela. Mbona ngani nxa elokhu ekukhuluma khonapho siyase sisukile kobulawayo sihamba ngesitimela nje efolweni sesisenyama endlobo. Yena uselokhu ese-main station kobulawayo elindele ukugada isitimela ngoba ngani sidlulile ekhethweni. Ekhethweni lo nxa kubele kade engaze libale ukuthi yade lunjani kodwa sidlulile yikho yena kade eselilunga ledala lephalamende sadlula ekhethweni. Aluba kade idlulanga ekhethweni ngabe yena kavumi ukuthi lasuke ephalamende ngale bengabi khona ephalamende babuyele endaweni yakuthi ukhetha lokuhambayo. Bese bese imvuma ke ukuthi ngaleyo ndlela babe behlebe nalifaya ama-results onke okhetho lwayenziwayo. Bengathi lokhu okunye akuhambanga kuhle, okunye lokhu kuhambe kuhle. Hayi, konke akuhambanga kuhle nxa kunjalo. Engifuna ukuthi ngusizele nje ukuthi bahamba le makhodi, i-constitutional khodi yanquma, isinqumo yaba lesi nqumo. Yibo kahle sikhona lapha esikhona. Kungani sibuyele emuva? Yebo phela, bayathi konye kwaphambaniseka wathini kwathini kwathini. Kufana lomuntu ongaze ehambe ekhodi. Omunye sithi hayi mina ngangilaga kodwa ikhodi ingavele ithi yona okume kunje, kume kunjalo. Lo muntu uyathanda noma kawuthandi kodwa sihlonipheni khona kwimpumelelo ethi mema khodi. Kodwa bona sebethethisa amakhodi bethi awuthandi abana abayenzanga kusho umsebenzi. Uyazi nxa singayenza njalo mbona ngani akula nto engaphuma lapho.
Upireta Gawule nxa kuyukuthi lifuna ukufaka abantu kuqala khiphanini umnangagwa. Umnangagwa angeke waba ngumlamulankunzi ngaphakathina kwecala lakhe. Noma kathesi ungawukhangela Gawule uprezident wakho ukansele amangaki ama-meetings ama-centurali. Ukanselile emashonalin central okwaziwa yikuthi kuthiwa vele kusukusela kudala sine indawo okuthiwakhona indawo yezalupiwe.
Ngamahungahunga ukuthi ngale ukuze umhlangano lwana irali yani ingabi khona kube yilokhu. Umongameli uyabe neschedule sakhe esingatshintshekiyo kwesinye isikhathi
ikakhulu umongameli wakwambonela umongameli olohlonzi othi yena efake imeeting abantu bemashonaleni central bamelela uspokesperson wakhe besesithi hayi ubesafona efonela abafowabo abakuregini yikho akhanselisa umhlangano kholokho. Thina siphila lama-members of parliament abemashonaleni central bayasitshela ukuthi amagonyesi lamabhaso zophu bahamba beyela abantu ngoba abantu umnangagwa kabamfuni. Lokhu asomahuwahuwa asotho ephuma esigidini yinto ephuma kuma-members of parliament ehlangana ngophansi ephaliamente yezimbabwe.
Ngiyakumangala khonoko ukuthi kule nto enjalo kodwa kumangalisi
ukhathana wena usetholotho itholotho nebhindura nemashonal central ukhathana kakhulu yikho mangala. Kanti mina ngihlala phansi nabantu ama-members of parliament akuleyani i-province yikho ngingamangali ngoba ngiyakwazi
mina ngiyahlanga.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda isiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa endawonye lo mnumzana Believe Gawule owebandla le-ZANU-PF. abakhubazekileyo ngokungaboni emehlweni baseZimbabwe bamanyene lamanye abamanye amazwe emhlabeni jikelele ukunanza ilanga labo ele World Braille Day eHarare izolo bekhuthaza ukuthuthukiswa kwenhlelo zokubatholisa impahla ephathisa emsebenzini yokubhala lokubala kwabangaboniyo lababonela khatshana ukuze bathuthuke labo empilweni. Okunenga sikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Lombuthano wenzelwe Harare City Library izolo uhlanganisa abakhubazekileyo osakhulayo eligqwetha elilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo uAbraham Mathetha ongaboniyo laye uthi kukhanya abakhubazekileyo betshiwa ngaphandle kwenhlelo eziningi.
Singathi inkinga enkulu esingakuthi ngesiNgisi ama-negative attitudes. Ukuthi nxa abantu sebecabanga ngendaba zabakhubazekileyo baphonga ukuthi hayi lokhu kuyadula silezinye indaba ezipressing okumele sizilungise. Kwenza ukuthi kungadingwa izinto kathe sinxa ungakhangela uzathola ukuthi into ezisetshenziswayo ngabantu abangaboni ukubala lokubhala iBraille lapha eZimbabwe asitholakali ngendlela ebezitholakala ngayo ngezinsuku ezidluleyo. So singathi yiyo inkinga enkulu kakhulu.
Lomhlangano obuthanise abameli bengatsha ezithile zikahulumende lenhlanganiso ezizimele ukugoqela amakolishi. Umnumzana Masimba Kuchera indongethi ecubungula ngezomnotho ongaboniyo layo owenelise ukuphathiswa yesikolo seKupota School for the Blind laseDoroth Duncan Braille Center uthi imbuthano enje iqakathekile minyaka yonke ukuthi kuqhubekwe kukhunjuzwa iziphathamandla ngendubo ezibhakana labakhubazekileyo okugoqela udubo lweBraille olulokhelwe ungalungisiswa.
Ilokhu iludubo iBraille ngoba ayitholakali endaweni eziningi lapho abantu abangaboniyo abafunda khona. Uzabona ukuthi iBraille inzima ukuthi siyithole, inzima ukuthi sibe labantu abayifundisayo ababalisi aweBraille banilutshwane nxa sikhangele. Uzabona ukuthi ezinye izimfundo ezinjengeMaths ababalisi abafuna ukuthi bafundise iMaths ngeBraille ngoba bengakwazi ukuthi kwenzakala njani. Into enjengemusic, ikhona imusic ungayifundisa ngeBraille kodwa asifundi into zonke lezo.
USenator Joshua Malinga, umcebisi omkhulu kunkokheli yelizwe endabeni zabakhubazekileyo, uthi uhulumende ulesifiso sokulungisisa indaba zabakhubazekileyo kuleli noma kuphazamiswa ludubo lwemali elizweni.
Uhamba kancane. Kodwa uhulumende lo esilayo omutsha, isecondary public in the new dispensation, sifuna ukuguqula izinto abantu abalimeleyo baphathe njengabanye abantu, isikolo ezifananayo, imisebenzi, konke bangathiywa.
Ilanga leWorld Braille Day linanzwa ngonhlolanja minyaka yonke emhlabeni jikelele. Kulilanga elazalwa ngalo lo owasungula izifundo zeBraille, uLouis Braille. Inhlanganiso yeBible Society of Zimbabwe ithethe leli thuba lokunikeza amaBhayibhile ohlobo lweBraille kwabangenele umbuthano. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Dala kwakukhona.
Follow me.
Long time ago,
our grandmother used to pull us around the fire. Around the fire, sitting on a
Long.
Lo Ntelecha ingoma kakhulu isigqibela uhlebo lwethu lalamhlanje. Kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Lamhlanje eZimbabwe bekulikhefu elakhethwa kunanza imisebenzi yabatsha elizweni ele Gabriel Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. lanxa uhulumende esithi izinqumo ezithethwe libhanga lesizwe le-RBZ izolo zizaphathisa kodwa abanye bathi hatshi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.